Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Alifuka njani izilukandaba olambukela emsakazweni we studio 7 ngolwesibili mhlazi ku 22 Mpalakazi 2020 ng Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje sokuqhamuke olunye uhlobo legciwane le coronavirus elilobukhali kwele Britani lase South Africa.
Lo umkhuhlani we coronavirus obuqukileyo uyamemetheka lula kulaloka duvela khona.
Lamuhla likhefu lomanyano webandla lezanu PF lele PF Zapu Unity Day. Lokhu liqhakathekile na leli langa.
Lilanga elalile injongo enhle kakhulu liqhakathekile ikakhulu sikhangele ubaba uJoshua Mqabo konyongolo nkomo esayina unity accord ngoba yebona umbhuqazo siqede abantu emathebeleland.
Ibandla leMDCT lithi amalungiselelo omhlangano walo okukhetha inkokheli iCongress ahamba kuhle.
Amalungiselelo e-Extraordinary Congress ahamba kuhle, asesezingeni ke eliphambili.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kwenapha emsakazweni we-Studio 7. Sokuqhamuke olunye uhlobo lwegciwane le-coronavirus elilobukhali kwele Britani lase-South Africa. Lokhu sokubangele ukuthi amanye amazwe yagoqela ele Germany le Switzerland avimbe abasuka kumbe ukuya kwele Britani. Lokhu sokudale ukuxokozela kwele Britani abantu bethenga ukudla lokunye okokusebenzisa ngobuningi ezitolo. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala kwele Britani umnumzana Sipho Senkosi Machokomola Balule ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Lo umkhuhlane wecoronavirus uguqukile ngesimo sawo. Uguqukile ngesimo sawo kutsho ukuthi lo umkhuhlane wecoronavirus oguqukileyo uyamemetheka lula kulaloka duvela khona. Kodwa ngokunjalo iUnited Kingdom lama scientist kaka uqedisisi kahle baloko besawucubungula lo umkhuhlane wecoronavirus oguqukayo ngokumemetheka. Kodwa bathathe amanyathelo masinyani ukuthi bebikele umhlaba ukuthi sebenanzelele ukuthi coronavirus leyi isiguquka ngezinye indlela. Kodwa vele kuvamile ukuthi umkhuhlane wevirus uguquke usiya ngokuya ngokuya njengoba lakho sikuzwile nje ukuthi eSouth Africa lakho ukhona osuguqukile. Yikho iUnited Kingdom ithathe isinqumo sokuthi befake izinto egcekeni betshele umhlaba ukuthi hayi sebenanzelele ukuthi umkhuhlane uyaguquka. Kodwa nje abantu ngokuphila kwabo basiphilela nje bonke, asiboni abantu sebethwele nzima sebegijima begcwala indawo yonke. Hachi kuloke nje kufanana nje le corona nalesi vele siyazi
njengoba sisizwa ukubana amanye amazwe awe Europe asesithi wona awasafuni abantu abavela khona ngapho kwele Britani ukuthi bavakatshe. Ungasitshela ukuthi kuyini osukuzwile ngalokho njalo umumo unjani?
Amazwe ye-Europe aqale ebusuku lobudlulileyo ukufaka isinqumo sokuthi abantu abavela kwele United Kingdom bengasavakatsheli emazweni ase-Europe. Indizamchina bazivala ukuthi fike emazwe nabo. Lokhu kuyenzwe ngamazwe anjenge France, iNetherlands, iGermany, oBulgaria, Ireland, Italy, lamanye nje. So kumemetheke kwagcwala iEurope yonke lamazwe angamachumi amane umhlaba wonke labo India, labo Russia. Lokhu kwenza ukuthi njengoba ilizwe leUnited Kingdom lisihlenge esizimele sodwa kodwa lidlelana le-Europe yonke jikelele, sesivalelwe izimota lezi zithwala ukudla zivalelwe lapha emaboda, labantu bavalelwe emaboda, ukudla okumele kungene United Kingdom kuvalelwe emaborder eFrance. Lokhu ke sokwenza ukuthi abantu bekhathazeke kakhulu ngoba njengoba kuyisikhathi seKhisimusi ukudla kade kukhangelelwe ukuthi kubuye kuvelela kwamanye amazwe njengoba abantu bethengiselana nje sokuvalelwe emaborder. Lokhu sokwenze abantu lapha eUnited Kingdom sebehamba ezitolo sebezama ukuthenga ukudla ngokujaha langokuphanga becabanga ukuthi ukudla kuzaphela. Kodwa umongameli walapha uBoris Johnson labanye abaphatha intambo bathe hatshi ukudla kuzenela abantu bonke.
Umnumzana Sipho Senkosi Machokomola Balule isizalwane seZimbabwe esihlala kweleBhilitane ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseLondon. Kunjalo nje ugatsha lukahulumende weZimbabwe olwezempila kahle lubika ukuba kulabantu ababili ababulewe ngumkhuhlane weCOVID-19 izolo. Kulabafika phose ikhulu 97 abatholakale belegciwane leCoronavirus ngemva kokuhlolwa. Inengi lalabo abatholakale belegciwane abangamachumi amahlanu 50 bengabe Harare, kulandele abakobulawayo abalichumi lasithupha 16. Asebebulewe ngumkhuhlane weCOVID-19 selokhu waqhamuka sebengamakhulu amathathu lamachumi amabili lambili 322.
Yebo 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 mthaka zomuhle siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection esilethulela maviki wonke ngolwesibili. Njengoba sekuyisikhathi seKhisimusi namhla kuhlelo salibazisa ngokulidlalela umculo, siphinde silethulele ingxoxo labahlabeleli abasakhulayo abadumileyo abagoqela umhlabeleli osacathulayo ubekezela. Sizalinika njalo ithuba lokubingelela isihlobo labangani libafisela iKhisimusi eli chukela. Silukandaba lingakhuthwa yilolu hlelo lilami uMike Hobe ngo 8 ntambama.
Namuhla likhefu le Unity Day leli langa linanza umanyano webandla leZanu lele PF Zabu. Abasayina lesi sivumelwano ngomnyaka ka 1987 ngumnumzana Robert Mugabe lomnumzana Joshua Nkomo asebachonayo, okutsho ukuthi emthethweni isivumelwano sabo asisasebenzi. Sixoxe lophatheke kwezombusazo umnumzana Edwin Dlovu ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ilanga le Unity Day leli lika 22 December lilanga elalile injongo enhle kakhulu liqhakathekile, ikakhulu sikhangele ubaba uJoshua Mqabuko Nyongolonkomo esayina Unity Accord ngoba yebona umbhuqazwe usuqede abantu eMathebeleland. So kwaba kusayina lesivumelwano ukuthi kuncede abantu bangapheli beqedwa uhulumende weZanu eyayikhokhelwa umgabe ngaleso sikhathi. Yikho ke kumele ke kube lilanga eliqhakathekileyo kusiya ngokuthi khonokho kwavunyelwa nayo le njongo eyenza ukuthi kube le Unity Accord iyalandelwa na, iyafezeka na, bayayifeza na, bayathanda ukuthi kufezeke na okwavunyelwa nayo ku Unity Accord naleka 22 December. Lilanga ke bekumele libe liqhakathekile kakhulu.
Ungasitshela ukuthi ukuze uZulu amukele khonokho okuthiwo ngabezana PF labanye abezaphu ukuthi kubanjweni, kumele kwenziweni?
Ukubanjwana okumele kube khona, okumele kulethwe lilanga lona lele lika 22 December ele Unity kubanjana ukuthi amathuba akhona ehlangothini lwangapha eMandebeleni eMathebeleland kunye leMidlands kube lamathuba ukuthi izizalwane labahlali bakhona bathole amathuba okuqala, hatshi i-tribal imperialism esiyibona isenzakala ukuthi imisebenzi iyathathwa ngabantu abavela kwezinye indawo bethathela abantu ke abemathebeleland labemidlands, abantu abahlupheka kakhulu egugurawundi abaqedwa ngumbhuqazwe izigaba zabo zasalele emuva kakhulu kwezentuthuko. kumele kube le affirmation action eyenziwayo kukhangelwe izigaba esingathi thina kwakulo mbhuqazwe khona kule gugurawundi khona abantu abahlukuluza bahlupheka khona ingqubela phambili yabuyela emuva sikhangelele ukuthi ke bathole imisebenzi ezindaweni zabo abantu abavela kulezo zigaba sikhangelele ukuthi le development imgwaqo olungiswe kwakhiwe ama-factory ama-industry kodwa sikubona kusenzakala enala ama-industry amalutshwana ngabe sele elizweni siwabona ethutha ethwalwa esiwa eHarare abantu bemathebheleland labantu benkabazwe beqhubeka behlupheka okungangokuthi ke kuphikisana ke le njongo yayo i-Unity Day le yasayinwa ngubaba uJoshua Nkomo ekhangele ukuthi incedise abantu abavela kulowo mhlubulo abasebehlukuluzwe baqedwa umbhuqazwe kamgabe ke lebandla lakhe leZANU-P F.
Kungangena omunye uhulumende ubona ungani ilanga leli lingaphathwa njani nxa uhulumende wakhona engaso wezaphu kumbe owezana.
Ye abanye uhulumende angeke ngitsho ukuthi bangaliphatha njani kodwa ke uhulumende leqiniso ukuthi ilanga leli ke uzalihlonipha libambe ngendlela esesiqongweni indlela ephakemeyo nguhulumende ke we-MDC Alliance ozabe khokhelwa ke ngumongameli u-Advocate Nelson Chamisa ngoba uyahlonipha ke ilungelo loluntu ke izinto ahlale ekhuluma ngazo sikhuluma izolo bekhona apha kobulawayo kuzongcwatshwa ke iqhawe ke umama u-Agnes Mloyi Sibanda obengusenator ke obekwe izolo e-Lady Stand ukhuluma ngakho kakhulu ukuthi indaba yombhuqazwe izinto okumele zilungisiswe zize zifike emaphethelweni kungabe isilonda nje sibhanditshwayo kodwa kungakhethwanga ubomvu obuphakathi.
Lo ngumnumzana Edwin Ndlovu ophatheke kwezombusazwe ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Ibandla leMDCT lithi amalungiselelo alo omhlangano okukhetha inkokheli iCongress ahamba kahle. Lomhlangano wawumele wenziwe ngomgqibelo kodwa wadluliselwa ngesonto yonale abadinga isikhundla sokukhokhela leli bandla babalisa omnumzana Douglas Monzora, Elias Mutsuri, Morgan Komichi losaphethe lesi sikhundla unkosazana Thokozani Khuphe. Sixoxe lelunga lebandla leli umnumzana Witness Dube.
Amalungiselelo e-Extraordinary Congress ahamba kuhle asesezingeni ke eliphambili ngomva kokubana uyidale le National Executive le National Council ehlezi izolo ukubana ahlaziye ukuthi kuyini okwenze ukubana lomsebenzi ugcine udluliselwe phambili ngomva kokuhlaziya kabanzi ke lamadale womabili kugcina ngele National Council kuvunyelwane ukubana kubuyelwe kuma provinces kusetshenziswa ke ama structures akade evele khona egciniwe ehofisini lika Nobharajikelele le ehofisini lika Mqoqi u national organizer obe ngubhebhe kuthethwe ke lawo maphepha kumbe lolo luhlu lwama delegates ka 2014 so lubuyelwa ke ukubana luyehluzwa ngama provinces ama provinces encedisane ke le national ekugcineni bese kuphuma uluhlu olulodwa. Kukhangelele ukubana lo msebenzi wokuhluza ke la maphepha omabili njalo kusetshenziswa ulwazi lwama province le national kube ngumsebenzi ozaphela kusiyaphela elakusasa kusiyatshonela kusasa ilanga then ama provinces aphinde ke athi nxa sokuphelile lokho sokucindezelwe abe sehlola njalo ubana into ecindezelweyo iyiyo nxa kuvunyelwana ke umsebenzi ukhangelele ukubana wenziwe ngesonto i-Extraordinary Congress kusetshenziswa uluhlu lwamabizo oluhluzwe ngaleyo ndlela. So iphutha alingeke lisaba khona ngoba zonke ingatsha zebandla zisukile kathesi zasukuma zabambisana okuzaphuma impumelo okukhangelele ukubana isuthise wonke umuntu.
Kahle kahle kuyini okwabangela ukuthi kuguqulwe indlela okumele kuvotwe ngayo njalo lokuthi iCongress yenziwe kuyona le impela sonto
okulethe ukubana umsebenzi ungaqhutshwa njengokuhlelwa akade kwenziwe kunanzelelwe ukubana uluhlu lwamabizo okade lukhona belungahambisani loluhlu luka 2014 obelusazakala bekusuke kwaba khona amaphutha akade sekhona ekutheni kuthethwe ama uluhlu olwalulo baba unational organizing secretary owayekhona ongasekho lebandla le MDCT lolo luhlu beselulabantu abanye abangena ku Congress ka 2019 ku MDC Alliance njalo kathi beluhlu lwabanye abantu asebaphumayo ku MDCT basekela amanye amabandla kumbe abakwamanye amabandla kunjengoba kunjenje bebengakhitshwanga kugcizelela ukuthi khonoko okade kusetheswa owayengunobhala obona ngeziqondiso zebandla engathi ngu-national organizer uluhlu lwakhe besolulabantu akasebesekela kwamanye amabandla kathi-ke yilo uluhlu okade lusetshenziswa ngoba uluhlu lwakhe luyathathwa lube solugcinwa nje unobhala jikelele uyagcina akayenzi uluhlu lwakhe uyagcina lokho akuphiwa ngu-national organizer so kuthe sokuphuma kwasokubonakala ukuthi lolu luhlu besolulamanye amabizo kade kungamelanga bekhona kwasokudingeka-ke kubana kubuyele ebantwini abayibo abazi iqiniso ngokuthi bona ngo-2014 babemenjani abaprovinces aziyo ukuthi ayemenjani ingatsha zenational ezikwaziyo ukubana kunational kwakumenjani yikho okudale ukuthi sokumele kuvotwe kwasokunanzelela ukuthi hatshi amaphepha kade kumele asetshenziswe amanga kuhle angeke aphumele mpumela ye-MDCT kuyaphinda kubuyelwe futhi ekuthini kusebenziswe abantu asebachiya leli bandla
umnumzana Witness Dube lilunga lebandla le-MDCT ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo
lo ngumsakazo we-Studio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma e-Voice of America ese-Washington DC yabo
okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo iphephandaba le-Herald lithi kulesigilamkhuba esithiwa ngu-Douglas Mudenda owayebotshiwe wakhululwa ngemva kokuhlawula imali yesibambiso usebalekile njalo iphephandaba le-Daily News lithi ibandla le-MDCT elikhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe seliphiwe imali edlula izigidi ezilitshumi lasithupha $16 million phansi komthetho we-Political Parties Finance Act imali le iphiwa amabandla alamalunga amaningi edale lephalamende ibandla le-ZANU-PF lona lithole imali eyizigidi ezingamachumi ayisikhombisa lasithupha $76 million kutsho iphepha le-Daily News okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele yona nge-WhatsApp
ngiyalibingelela abasakazi abahle Studio 7 ngu-Alec Nyato okhulumayo iKezen Tshalanyemba kotoloki ngithanda ukubingelela unkosikazi wami uMamoyo ngibingelele umama uMancube udadewethu unaproud nomfowethu iphahla lami uThomas loSlamayo uKitumezi nosiqukuzile eTshalanyemba esibhedlela uKirling eMazoe Octavia una-Arnold eTshalanyemba esibhedlela nabantu abami uMemkele uPhimelo uBrailini usinokuthaba uClyde bathi ngiyabathanda kakhulu ngiyalithanda kakhulu libe ne-Christmas enhle lo nyaka senelisi ngenxa yesifo leso iCovid silapha eSouth Africa
mbingelele kumsakazi umuhle nakubalaleli ngifisele izihlobo zami ikhisimusi enhle laphana ePlumtree kongwanyana eMadimbi lapho embuya khona ngifisele ikhisimusi enhle noma nje sivalwe isimo seCovid kodwa ke inkosi mayibe nabo belidlala ikhisimusi kahle nathi lapho esikhona sibe siphephile
salibonani salibonani kwi-Studio 7 ibingelelwa ngurutidliwayo ohlala etsholotsho ensendini thanda ukufisela abantu abami ikhisimusi enhle uBrian, loLilian, loEnedi, mina ngiseGoli eSandton. Ngiyabonga.
Salibonani basakazi beStudio 7. Mina nguBhanda Moyo omnyama esigabeni kwaMagama Village. Wathi Makhulela, wathi 9, kulilima West Plumtree. Hayi, mina ngithi iKhisimusi walonyaka, hayi, liwudle ngokunanzelela ngoba njengoba umkhuhlane ukhona ubhogile, ukuthi lingabi libe baningi kakhulu, lihlale ngokuhlukana, liye bathi social distancing, ligezele izandla, bakithi singajabuli isikweqe, ungajabuli ikweqe, bakithi singenele emnyakeni omutsha, singabaphephileyo sonke, mhlawumbe singanqoba ke kulolu bhubhane lukhona. Ngithi hayi, ngiyabingelela labasakazi bekuStudio 7 abasakaza bengazishiyi muva, bazikhipha njengoba zinjalo. Ngiyabonga. Ngubhanda mina ebulilima West.
Thokazi omuhle, siyabonga. Siyafisela izihlobo zethu, abangane, izihlobo zami zonke zakwaNgwenya, Sindamazi, uNtimande, uNcube, kodwa izikhali zenkosi, uMsweswe, uSodinde, iKhisimusi lomnyaka omutsha olithukela. Labahlobo bami engiphila labo, ngalibali uMaziwa, konali uMalaba, okuholi ngikhona iSindamazi laphana, iphila wethu babamkhulu wami, sihlezi khona pedaluka. Hayi, ngiyabathanda bonke oJuma, Sarik, nawe sesithovile, vuka mfowethu. Khisimusi lithukela, uliphephe, imfula igcwele, amanzi siyabona. Bakithi, izingane lezikhuze zingadlaleli emanzini, izingozi siyazisaba. Bakithi, iphephe bakithi, nezulu selilimile kodwa yini, wenze uNkulunkulu ngxenga sibona, siphume kulolu bhubhane lwendlala. Indlala vese ngumkhuhlane kithi lapha emumovengwenya edaluka.
Basakazi baStudio 7 linjani labalaleli? Mina bengifuna ukuxwayisa uMakhupha ukuthi kekele ufuna ukuzenza i-4x4 ukuthi uzobe ekhahlela phambili, ekhahlela emuva, ikhahlela abathamisa, ekhahlela osebenza labo. Kazami ukubamba ngamandla ye phambili nothi lento yenzayo. Umnangi kakho layo kazami ukuhlanganisa abantu nothi uhlale lokhu ekuxwamanisa abantu, ehlukanisa abantu. Ngiyabonga.
Sanibona basakazi bonke beStudio 7, igama uGodfrey wawukhumalo, ngizela eJocholo eLupane. Msakazi, inkinga esinayo sikhala ngezitrada zakithi, zigcwele ama-pothole, ungabheka koBulawayo nakuphi nakuphi, itrada zonke zimoshekile, zingcolile. But uGawula ukhuluma ngesitrada esuka eBedbridge eHarare. What about isitrada esuka koBulawayo seBedbridge, mina sesimoshe singagodigodi, silungiswa nini sona? Because I think isitrada esingenisa imali kwedlula zonke izitrada eseZimbabwe. Asilungiswa, sina silungiswa nini? Ungabheka zonke izitrada eziya kuphi, Nkayi, kuphi nakuphi, Lupane, Matopo, zonke izitrada zimoshekile, ezichoroshi zimoshekile izitrada ziyana. Ngo-one way, balungise iHarare. Why ulungise iHarare kuphela, esimashonaland, ezimadebele ziyalungiswa nini? Yiso sizibuza sinawo lokho. Zilungiswa nini izitrada zakwaMthakazi? Azilungise zakwaMthakazi, azilunge. Sibona lathi singabantu eZimbabwe. Hayi lokho silungise ezimashonaland kuphela. Abasiluzi lathi ezakithi izitrada, sibona lathi singabantu beZimbabwe. Or ma ukuthi wehlula sibone ukuthi senze kanjani, sizimele siwumthakazi. Because into eyenziwa yiZANU-PF ayikho right. Iyasihlukumeza, iyasibandlula namandla kwesibandlula. Asilufuni lolubandlulo lwenziwa yiZANU-PF team. Aluphele.
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona ngeWhatsApp unombolo ezithi +1 202 465 0318. KwezeMelika, uMongameli Donald Trump usethulele idale lomthethwandaba weSupreme Court esinye njalo isicelo sokuthi kuguqulwe impumela yokhetho lwesigaba sePennsylvania lapho okwanqoba khona uMnumzana Joseph Biden. UGibbs Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Baphanyeke udaba lolu emthethwandaba lo izolo kulandela okusanda kwenziwa ligqwetha elikhulu elesabelo seTexas elalifuna ukuthi kulahlwe impumelo yokhetho eGeorgia, Pennsylvania, Wisconsin leMichigan okwanqoba uBiden. Idale leSupreme Court lalahla udaba lolu lisithi alulamkantsho. Okwamanje igqwetha likaTrump uMnumzana Rudy Giuliani uthi bafuna ukuthi kuvinjwe amavoti ababizwa ngokuthi Electoral College ePennsylvania abavotele uBiden kulandela ukunqoba kwakhe kuleyo ndawo. Idale leSupreme Court kukhangelwe ukuthi lizaqala umsebenzi mhlaka-8 zibandlela sokubalwe amavoti awenziwe yi-Electoral College. UBiden ula ma electoral college edlula amakhulu amathathu 306 uthi uTrump ula ngamakhulu amabili lamajumi amathathu lambili 232 olandela udaba lolu lokhetho lwemelika unkosikazi Priscilla Ndlovu uthi uTrump uzazama ngamandla wonke ukuthi avimbe uBiden okumele angene esikhundleni sikamongameli mhla ka 20 izibandlela
kulusizi ukuthi bakhona abanye abantu abasebenza laye abangafanele ukuthi bahle bamtshele ukuthi ukhokhelu awuphumelelanga embusweni njalo akulunganga ukuthi lokhu siqhubeke sikwenza abaphikisana laye sokubonakala ngokuthi usebaxotsha umsebenzi njengoWilliam Barr ubevele esebenzela yena uTrump sibona kusemqotshile umsebenzi ukuthi umsebenzi kawusekho ngoba kalandelanga intando yakhe kunengi ungekho emehlweni abantu angakudiliza njengoba umuntu wakhona ekhanya nje ukuthi hayi umoya wakhe mubi uzondile uthi akawinanga yena ube sikhangelela ukuthi awine
unkosikazi Ndlovu uthi kuyamangalisa njalo ukuthi uTrump ujojozelwa ngabanye abantu abathi kumele avimbe impumela yokhetho lapho anqotshwe khona ngokusebenzisa lokhu okuthiwa yi-martial law
lokunye sikubonayo ukuthi ulungiselela ukuxolela abantu ababephula umthetho ngesikhathi sakhe abangabangani bakhe ukuthi achiye sebakhuphile entolongweni okuqala sibonile ukuthi ukhiphe uFlynn ungakhutshwa nguTrump kumele ubhadale khona ukuthi usekukhuphile uFlynn usekhuluma ngokuthi uTrump kafake i-martial law ukuthi khona uBiden engasoza kubuse kuza kwenziwa futhi i-election
uTrump wanqoba unkosikazi Hillary Clinton ngomnyaka ka-2016 ngamavoti afana xadu lanqotshwe ngawo nguBiden osedinga abantu abazangena kuhulumende wakhe ngimele iStudio 7 ngiseMaryland ngingokhipsi Dube.
Bendala leyo la D esidubela ke uhlelo lwethu lwanamhlanje. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje esikhangele inhloko zendaba. Sokuqhamuke olunye njalo uhlobo lwegciwane le-coronavirus elinobukhali kweleBhilitane laseSouth Africa. Lamuhla likhefu lomanyano webandla lezanu lele PF Zabu
Ibandla leMDCT lithi amalungiselelo omhlangano walo okukhetha inkokheli iCongress ahamba kahle. Silugqiba ke lapha uhlelo lothu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi abanganelisanga ukuzwa indaba zethu. Lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voaindebele.com.